Abantu abanengi bathi kuzima kwele Zimbabwe lapho okusilela khona imali. Omunye walabo abathi bathwele nzima ngunkosikazi Rejoice Ngwenya ophila ngokuthenga ethengisa impahla ezitaladini.
Impilo inzima besikhangelela ukuthi kungaba lobungcono kodwa akula bungcono since lokho bakuya lelo bondi besithi kumbe ibondi lizaguqula impilo ibe ngani iba ngconywana kodwa impilo is getting worse. Ubunzima esilabo kakhulu uyavuka ebuseni uze letshona ilanga ungathengisanga ibisi and lokho into eyenzakalayo esihlangana layo njengamavendors.
Unkosikazi Ngwenya uthi kasenelisi lokubhadala imali yala po ahlala khona ngenxa yokusilela kwemali.
Sihlezi nje ukuthi akula nto esiyenzayo. Lamagetsi siyabe sengasela ngoba wena ubhatali. Uma kanti uyabhatala ngani igetsi? Sihlezi ngesisodwa nesiNdebele. Kube amastanda kathi sisiya owa amarendi. Nina as it is ngiyakwazi ukuthi amanye amavenda lawo ahlangana lohlupho olunjalo. Ukuthi siyehlezi kweredi kube amastanda ngoba imali esiyithengisayo asanelisi ukuthi sikwanise ukubhadala omastanda irendi. Ngoba imali abantu abalayo.
Omunye njalo othwele nzima ngumnumzana Tapiwa Moyo isakhamuzi sakoBulawayo.
Ngapha kulo bunzima be-first crisis ngapha. Ngoba uzananzelela ukuthi ungaholi imali yakho ukuthi ithathe sokusiba nzima. Kunezinhlanganiso esezehluleka ukunika abantu imali yazo angithi njengama-funeral policies lo unye ukuthi yani balitshele ukuthi asilakheshi kodwa yinto yabucontribute ngayo isikhathi eside.
Ilizwe leZimbabwe lisanda kubika ukuthi lenelise ukuthola imali edlula kancane leyo ekade ikhangelelwe ukuthi lingayithola ekuqaleni komnyaka engena esikhwameni sikahulumende. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Albert Jabalala ngomunye walabo abathi baphila nzima elizweni.
Akunyampilo ekhona, akulanto ekhona elizweni esingayikhuluma esingaxoxa ngayo. Ngoba kulezindlala imali kayikho ngoba impande yezinto yonke yimali. Sina akula mali ezweni. So njengami ngikhuluma so sengiqede ngabanye 6 months ngala dola esikhwameni. Uthi ngiphila njani, ngiphila ngamadeleni langawo, langokucakucaku, langayiziyangikwazi.
Umnumzana Michael Ndiweni osebenza labathenga bethengisa impahla ugcizelela esithi okubhekane lo Jabalala kubhekwe ngabantu abaningi abathengisa impahla ezitaladini kwele Zimbabwe.
Abantu abathwele nzima elizweni yile ndaba ye-cash crisis le khona lapho abantu sebevukela amabhenki belala amabhenki ogogo esile sukwane kuyagodola hayi kunzima abantu abathengisayo basathola izimali basela business ngoba basela umuntu othengayo.
Uthi abantu abaningi sebephila ngokuboleka imali.
Abantu sebetira sibafosta ukuthi baye kubola abantu abambazulisayo besimbazo bayeboleka izimali. Yiyo into yiyo indlela ekhona ngoba akulo mntu olapho ezakuboleka imali kathi sicash adnance uzanika ngelangenika njengoba ebhenki ingaphumi. Into enzakalayo ukuthi bathi babefake lokho bathi i-interest antiba bavumelayo ukuthi khona nayo imali leyo ebisakelekela ingazi sele bank umuntu okwelekisa imali yakufaka enye interest imali yaphela so yabeleke accrue interest lokuyiphela.
Undiweni uphinde wathi ilizwe leZimbabwe kumele likhuthaze amakampani ukuthi enze impahla enengi yokuthengisa ukuze kutholakale imali engasetshenziswa nguZulu. Nxa kusehlula lokhu uthi kumele ilizwe lisebenzise imali yakwele South Africa.
Uhulumende kumele azame ukuthi maybe adopte iran ngoba uhulumende will not say sesehlulekile ngaphandle izakhamizi zingasukuma zibambane ukuthi uhulumende hayi sesehlulekile phela akumeceleni kumbe ungene kumbe i-transitional authority.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Bekithemba Mhlanga uthi lokhu ngeke kwanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe ngakho kumele eleZimbabwe liqalise kutsha kuzo zonke indawo nxa lifuna ukulungisa umnotho.
Na vele umkhomo weZimbabwe akusile okukhona nje sokusela udokoza into khona bayakuthi sokumele siqalise ukuthi asiqalise ukuthi avele ingane akukho kungekho kulungisiswe lokho esingathi essential structures silungisise ukwemba kwemigodi lokuthi ilokho okutholakala emigodini yangikhona kuthengiswa njani silungisise imigwaqo lapho kuzahamba khona zonke izinto eziyabe zivela emapulazini kumbe zivela khona ngale emigwaqweni lapho ezigejwa khona.
Unkosikazi Ngwenya uthi abantu kumele bazilwele ukuze baphume ebuzimeni lobu.
Asikhaleni ngazwilinye sisukumenini ukusukuma kwethu kuyukuthi sibone ukuthi Masi City 2018 senza eBhayibhelini ngisho ukuthi ngiyachumayela abantwana bakwa-Israyeli babephila njengufaro kodwa okwayenzakalayo yikuthi bavakatshelwa ngelinye lamalanga yinkosi yabakhulula esesukukhalela thina ayisoze ibuye inkosi from phezulu ibuye izosikhulula thina la okusokudingakala yikuthi thina sizikhulule.
Umnotho welizwe leZimbabwe ukhangelelwe ukuthi uzadilika ngamandla ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngiuGibbs Dube.